Lokhu umemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe loba bebalutshwana ababulawa yiwo kulezinsuku. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe umkhuhlane lo izolo elizweni. Kulabantu abangamatshumi amathathu lanhlanu, i-35 abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 ngomgqibelo. Umkhuhlane lo sowabulala abedlula inkulungwane ezine lengxenye, i-4,696 eZimbabwe kusukela nyakenye. Abedlula izigidi ezintathu lengxenye, i-3.5 million, sebahlatshwa ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Sebefika phose izigidi ezintathu, i-2.7 million, asebehlatshwa ijekiseni yesibili. Kusenzakala konke lokhu, abantu abanengi bathi sebephila nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ababanjwa belomkhuhlane lo bathi kumele uZulu alandele konke okwethulwa ngabezempilakahle. Inkosikazi Nomathemba Noro, ohlala eKhumalo koBulawayo, owahlolwa watholakala ele-coronavirus, uthi abantu kumele balalele njalo baxoxe kabanzi nge-COVID-19.
I-information yokuthi COVID kuyini, kumele senzeni, isiphiwe njalo inengi, in a lot of places. But mbona ngazani okumele sikufunde njengabantu yikulalela. Angazi ukuthi yindaba abantu siyasadalwa angazani sifuna ukulalela okungayisikho more than okuyikho esikufundiswayo. So mbona ngazani njengezimuli, apart from learning or hearing this information from out there, kuqakathekile ukuthi lathi sixoxe ngekhaya nge-COVID. Abelembuzo babuze ukuthi mina kangizwisisi kade okuyinto lokhu kuhamba njani. Abantu bafundisane. So thina sasiba lama flyers khonapha, kumbe siplay ama-video, guys libonile yini lokhu, kuthiwa kathesi sokule symptom le, kathesi sokulalokhu lalokhu. So learning from home.
Unkosikazi Noro usephephile kumkhuhlane we-COVID-19, wengeze esithi odokotela balakho ukuhlanganisa izimuli baxoxe ngomkhuhlane lo.
Ngilabangane la lemuli abangamadokotela abasincedisayo. I remember at one point sayenza iZoom as a family, safaka sibili ku-TV laphana, udokotela wethu sambona, family doctor wethu wasichasisela, sibuza imibuzo. Ngilabantu abangamafana abase-university, you know those ages, they are inquisitive, they read. So bathi, ah mama, sesizwile phela thina ukuthi singahlatshwa ama-vaccines sizagcina singasazali, sizagcina lingalabazukulu phela, singakuyahlatshwa. So udokotela was able to unpack, wabaphendula imibuzo ukuthi hayi ngitsho bafana, hambani lehlatshwa, abantwana lizaba labo even 10-10 nxa lifuna. So it's important ukuthi siyedinga information ebantwini abafundeleyo, abalolwazi. Nxa sebesiphila information leyana, ngihlala ngisithi nxa ngigula ngilomkhuhlane ngiyahamba kudokotela, udokotela afika anginike i-prescription. Angaze mbona umuntu ohambe ethwele i-prescription yakhe emgwaqweni, ehambe buza ukuthi bakithi udokotela ungiphe amaphilisi la, kambe angasebenza, kambe enza sila. So why kumele ngikwenze nge-COVID?
Osakhulayo uMelusi Mzinja ohlala elokitshini leNkulumane uthi iningi labasakhulayo balahlekelwe yikusasa labo.
I-COVID-19 isifake ezinhlungwini eziningi kakhulu. Ilethe ukuthi kube lama online lessons. Lawa ma online lessons afuna idatha. Idatha liyadura, kalithengeki. Ukungahamba esikolo thina njengabafana kugcine kusenza ukuthi abanye bethu bewele kuzidakamizo. Amankazana amanye ezithwala bebancane. So hayi, COVID-19 isenzele into zaba nzima kakhulu njengabantwana besikolo.
Umnumzana Thomas Ndlovu ohlala eChabalala uthi intengo yempahla isikhuphukile kakhulu okwenza abantu bengenelisi ukuziphilisa.
Yikho mna ngithi hayi, COVID leyi itshintshe izinto eziningi. Izinto sezidura kakhulu, izinto sezidura kakhulu kakhulu kakhulu, akusathengeki, akusathengeki. Ngoba the most abantu abasebenza abageneral abaphansi akekho hola 30 kumbe 40,000 pond. Lama khomba kamazuko akhwela nayo then imali esizihola, sihola imali ezincane kakhulu. Kodwa nxa siya kwisarali isarali isincane bantwini.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kuseyaphela usuku lwayizolo bese kulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu i-133,428 asebahlolwa kusukela nyakenye batholakala belegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingubathabile Masuku.